silahlekelwe kakhulu sile nkalakatha yeproblem esilayo kakhulu eMatabeleland North iBinga district. Singathi usupholo olukhona kuma-district wonke but lusukelwa baka kakhulu eBinga district ngenxa yokuthi khona kube lezulu eliningi kakhulu. Kwahle kwaba lama-floods, nama-floods lawo achiye abantu abaningi kakhulu, imuli eziningi kakhulu zimarundi. Inkalakatha yeproblem esilayo kakhulu and uhulumende esilayo ungani ukhohliwe kakhulu, uslow kakhulu ekureacteni nxa kulama-problem afana layena lawo. So thina njengebandla ele-MDC esivele simela uZulu wonke nje iZimbabwe yonke jikelele, sesikhangele ukuthi khona ngakhona lokho kuncane esingakuzama ukuthi sizame ukuncedisa abantu bakithi abeBinga ukuthi sizame ukuthola ukudla, sizame ukuthola impahla ezokugqoka, sizame ukuthola le ngubo nje ezokuthi sincedise abantu because balahlekelwe into eziningi kakhulu, balahlekelwe zimpahla, balahlekelwa yokudla. Le mizi yabo nje sihle yachabalala ngenxa yezulu lele elike laba khona.
Kodwa sizwe uhulumende esithi yena usephathisile wathumela ama-helicopter asusa abantu. Alikuzwanga yini lo?
Lokho ngikuzwile but njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu uhulumende othanda ukukhuluma amanga. Kodwa nxa kuwukuthi sebethumela ama-helicopter lakho kuyabongeka but besithanda ukuthi khona kuhle ku-disclare as a national disaster njengalokhuyana okwayenzakala eChimanimani kulo cyclone idai. Uhulumende wethu uneproblem yokuthi nxa kule sehlakalo ezifana lazo nalezo nxa zenzakala eMatabeleland uba very slow. Kanye indawo zakithi zi-marginalized kakhulu ukuthi vele akula mgwaqo. Bazathola ukuthi khona ngale Chimanimani sokule problem yena leyo. Ilizwe lonke ubukhokheli wonke obukhona belizwe kusukela kumongameli nalowo nguye okhona owezani uPF. Bahamba ngobuningi babo besiyakhangela besiyabona udubo lwaso lwehlela abantu beChimanimani. But wakathesi abakaqalisi lokukhuluma kumbe lokutshengisa isifiso sokuthi bayafuna ukufika eBinga. But nxa kuyukuthi khona bengathatha induko udubo lolo solukholo solwehlakele abantu beBinga, hayi singathaba njengabantu beMatabeleland.
Ukhulumile phambilini lapho kubana udubo lukhanya lusendaweni eziningi engasoBinga kuphela. Ngeziphi ezinye indawo ezibhekane lo dubo olufanayo?
Wakhangela kule ndawo yeTsholotsho, iTsholotsho district indawo ephansi kakhulu othi nxa vele kungana izulu kudayela ukuthi kube lama-floods. Wakhumbula vele kusiba lama-floods lawana abakhona endaweni zeManikaland abakhona laseTsholotsho but okwasimangalisayo ukuthi khona kusiba lalawo ma-floods bacela usizo ku-Namibian Air Force. Ama-helicopter e-Namibia abuya ephapha khona phana eTsholotsho esiya eManikaland ukuyancedisa. Okutshengisa ukuthi vele babekhohliwe ngeTsholotsho. Bona abayiyo abetshayela lezo ndiza mthina esiya khona ngale eManikaland. Bakulubona sibili ukuthi kulama-floods eTsholotsho but akusikho lapho ababecelwe ukuthi bancedise khona. So waqonda khona phana eManikaland. So thina esingakucela njengeMatabeleland ukuthi nxa njengoba sokuvele sokulodubo lalolo bahle bakhangele ukuthi indawana zonke ke ezivele sezile problem lazo zithole ukuncediswa nguhulumeni.
Ungatshela abalaleli ukuthi abafuna ukuphathisa benze njani?
Abafuna ukuphathisa bengangithinta kunombolo lezi 0772641861 kumbe 0713562479.